lezi zifundi zithi ukutshengisela kwalamhla kuza ngemva kokuba bese incwadi zezikhalazo ezedlula amachumi amabili kusukela ngeviki yakuqala zivulwa izikolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba izifundi ilizwe lonke jikelele zikhalaze kunkokheli yedale lephalamende labantwana, i-junior parliament, kanye lequla elimela lezi zifundi ilizwe lonke ele-student body. Umlawuli wedale lephalamende labasakhulayo, u-speaker of parliament for the junior parliament, u-Christopher Jaden Mthatha, uchasisa kabanzi ngokubenze bathathe inyathelo lokutshengisela lamhla.
We need our teachers back. They need to have a dialogue and negotiation that they need to push for our teachers to come back. Right now we're seeing most of the things that are happening in school. There's strike, there's everything. Right now we're prompt, children are now prompt to sexual violence, they're now prompt to all diseases, all of this stuff. So we are appealing to the government and we're appealing to His Excellency. Comrade E.D. Mnangagwa, he said that the voice of the people is the voice of God.
Sifuna ababalisi bethu babuyele emsebenzini. Kumele kube lokukhulumisana ukuze babuyele emsebenzini. Sesibona izihlakalo zokuganga esezisenziwa ngabantwana lapha ezikolweni okulakho ukungenisa abantwana engozini enkulu. Kungakho siyakhalaza kuhulumende njalo sikhalazela kumongameli welizwe, uMnumzana E.D. Mnangagwa, yena ohlezi esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union, ARTUS, uMnumzana Nation Mtsikirwa, uthi okukhalazwa ngabantwana yikho kanye abahlezi bezama ukubonisa umqhatshi wabo.
Abantwana laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovider imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe, ngoba akula ababalisi ezikolweni. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo so that abantwana bafunde ezikolweni, so that you know uhulumende ayenze umsebenzi wakhe wokuprovider basic education. So siyabasupporta kakhulu abantwana laba nxa bedemanda ama-permanent solution ku-crisis yona leyi ikhona. Kodwa i-permanent solution ngeyokuthi uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo abayifunayo $520 ukwenzela ukuthi babuyele emsebenzini.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kazulu, uMnumzana Jenesani Ntungagwa, uthi lanxa elincoma inyathelo elithethwe izifundi kunenge okusadingakala ukwenziwa ukuxazulula udaba lwababalisi.
Yena uhulumende labo abazali kumele benazelele ukuthi sokufunakala labo inhlanganiso engabe ihlanganisa ilizwe lonke ebambanisa abazali, ababalisi labantu abesikolo, ukwenzela ukuthi ma bekhuluma kuhulumende kube ilizwi elizwakalayo, ilizwi eliqondileyo. Asingeke sasole ukuthi abantwana babona bengakalungiseleli ukuthi babhale amazamanichini la akhulunywayo. Lelo liqiniso, kodwa ke liqiniso lalo njalo ukuthi uhulumende laye usebafinyile. Uhulumende kwangani akasela ndaba labantwana, kanti khona silungiselele ukuthi yibo abazaba izikhokheli zakusasa.
Kodwa umqondisi kwezokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, uMnumzana Blessing Taunga Nandoro, uthi kabalaqiniso lokuba abatshengisele namhlanje ngabamela izikhalazo zezifundi ilizwe lonke ogoqela ukudluliselwa phambili kwemihloliso lodaba lwababalisi.
Yeah, I understand there were a handful of students who came with some sort of a petition, but they were not allowed to get in. I don't know what the petition was about.
Kodwa izifundi zithi zizoqhubeka zitshengisela maviki wonke ngolwesihlanu uhulumende aze azilalele izikhalazo zabo walungisisa abakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.